abantu abasifazane
akula kudukumbeni ungumuntu ongumuntu omnyama kumbe ulikhiwa siyafanana
into lezi zivelela khathana
inkokheli zabo mama kufuze sibazwele ngani ngoba labo umumo lowo bawuqalisa owe-leadership
umuntu ongumama okwenza kakhulu singane siyasetshenziswa labantu abangobaba yikuthi thina ngokwethu asilalutho
engingathi ungasichasisela kabanzi ukuba nawuthoni ngakho lokho mhlonipho
mina economic resource sinjengabomama kasila ngokunye lako kukena okwenza ukuthi ama-decision esikukhulumayo kungani akulalutho akukhulunywa ngumuntu odlayo ngoba nxa ukhuluma ungalamali ukhangelelwa phansi yikho omama bagcina besetshenziswa lanxa befisa ukusekela umuntu ongumama esikhundleni bagcina befaka umuntu ongubaba
lokhu kubangelwa yini
ngenxa yemali ngoba thina njengabomama sebe sivele singelamali lolu ludubo osolunanzelelwe lwananzelelwa sibili ukuthi umama asekele omunye umama uyikusela omama basuke bakhangele okuseduze abasakhangeli okuphambili laphambilini lalaphana obaba ngabantu ababasebenzisayo ngesikhathi sona esibefuna isikhundla angavele athola kufuna usekhohlela ngayo bakaze bahlangane ivini ukumkhulumisa kamkhulumisi weyebe senzengani kamali kodwa konkana manje singathi thina omama sithi siyababonisa sebeubona ususibamubi and obaba balakho ukufaka imali ukuthi bekhiphe umama osele power umama osengama phambi komama azwakale alingani labo baba nxasimanzibebhadale imali ukuthi omama bamkhiphe bafake omunye umama o-week ngokunye konkhana lakho so imfundiso lapha sithi ngesilungu it has to be a process eyokuthi omama bafunde baze babone
useleminyaka wena edlula amathumi amabili ukwezombusazwe kungase kulokungcono yini nxa uqathanisa ngesikhathi uqalisa ezombusazwe
kathesi lapho sikhona khona thina sithi sokungcono ngoba omama vele babesetshenziswa okuzwisisa ukuthi uyasetshenziswa ukulwa lo muntu azavuka kusase siyacelisa udukuye so i-issue eyokusekelana njengabomama hhayi leyo sibili kumele kube lesikhathi kumele kube lemfundiso ezahlala i-ongoing sihlala sifundiswa hhathi kathesi ngithi sokungconywana bakithi lapho engene khona thina kathesi iminyaka singama-humi amabili lamathathu silokhu esikikho lokho udabalo mna athi ngena ezombangazo kanye ngaba ehlanga othini labo mama hayi into le ngiyayazi ngingena mina ngangibiza kuthiwa liwule khathesi ngithe ngingene kuba ngu-MP ngemva kweminyaka elithumi lantathu kwakhanya ukuthi sengizondwa ngangisafunakali sengimubi iwule leliyana selizuze isikhundla selingu-MP hhayi awusafunakali omama bona labo futhi ababesilwa labo uyathola ukuthi sebesilwa ukuthi akaphume sehlale kakhulu othi ndoda amanye amadoda babekhona kuleli bandla lethu eliphikisana le-government i-MDC kususela kusungula ibandla ngo-2000 kuze kube lakathesi abakhona abaningi kodwa khulumila ngawo bakhangela thina thina abanye singene ngama-proposal njengama-professional representation uyakuthiwa khona vele abalancedo laba abaphume khonapha nje kuthola ukuthi omama kabakhangeli ukuthi omama bana laba kuba khona kwabo kutshintsheni ezimbabwe mayela nabomama kunengokutshintshileyo
lo nyaka selilungiselela ezokhetho ezimbabwe ubona abesifazane bezaphatheka na ngokugcweleyo ukhetho lolo luzayo
uzathela ukuthi ukhetho lolo lubuyayo kule 30% e-local government ama-councils azawuya amaningi kakhulu khathesi ama-local ama-councils 1,931 ezimbabwe but sila ama-councils abangumama ngu-200 amalutshwana kangaka kodwa ngenxa yokuthi omama bangenile ephalamente salwa singama-proportional sinjalo sisilwa sathola i-60% isemthethweni i-66 zona ezibe yi-PR zincede kakhulu ngoba ngananzela lo mama abangene ngokuncintisana la madoda balutshwana kakhulu afikela futhi yizinto okumele sizikhalane njengabomama.